Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 23 Mfufu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Idale leparlamente livumelana ukwethula umthetho ozabamba ngamandla ingatsha zikahulumende ukuthi kuqatshwe abavela ezigabeni lapho okuyabe kube lo msebenzi khona.
Imibuzo yonke engiyibuzile ngiyibuza nesindebele, yonke ibiphendula nesindebele. U-Honorable Mnangagwa uphendule ngesindebele, u-Honorable Lokora uphendule ngesindebele.
Isizalwane seZimbabwe sisungula isonto kwele South Africa.
Ukuzethethi ayisikho kuzalethi imali ethethi. Ukuzethethi akulani lokuzanika umfundisi imali. Ukuzethethi kuzakhonza.
Silengxoxo lenduna yentaba zinduna umnumzana Ndiweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udaba lokukhuluma indima ezithiyeneyo edale leparlamente lukhanya selufike emaphethelweni nxa kuyikuthi okwenzakale edale liviki kuzaqhubekela phambili. Ngesikhathi esedluleyo amalunga nxa engakhuluma ngolimi lwesindebele abethwaliswa nzima aze agcine ekhuluma ngesilungu. Kodwa liviki lapho kuhlaziywa udaba lokuthi kumele abavela esigabeni eziyabe zilomsebenzi bawuphiwe bona hatshi abavela kwezinye izigaba kube lokukhuluma ulimi lwesigaba soneso. Amalunga avumelene ukuthi kube njalo. Sixoxe lomela isigaba seMatabeleland South edale unkosikazi Priscilla Msiya Irambe Mushonga weMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube onguye ophe ubufakazi edale ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi ku-constitution yethu ku-section 18 lakho sakhuluma ngento yokuthi kumele umuntu oyabefake i-board mayor akhangele laye ukuthi abantu abavela kwamanye ama-regions bayabe bekhona yini. Njalo akhangelisise ukuthi nxa kuyikuthi kulabantu abangena ku-board khonapho, nxa leyo varsity isendaweni esemashonaland, yebo siyakubona ukuthi abantu ngamele bavele ngikhona ngale. Kodwa nxa besemathebeleleni kunjengento yelubhani ukuthi kunje nje umuntu esimfake phezulu elubhani kaveli emathino kuthiwa ngoprofessor kuyiba. So sahle sayikhuluma leyo ndaba sathi hayi kungcono sikufake emthethweni ukwenzela ukuthi kungayenzakali indawo njalo ukuthi kuyadinga umuntu oyabevela khonake esiyamele enye indawo eyabe ngikhona ngale ngoba yindaba esayifakayo ku-constitution.
Bekulokubambana yini kumbe kulelinye ibandla kade lingani liyathedela emuva?
Liyakwazi nje ukuthi nxa siseparlamente kaninginengi abantu bayabe bekhangela ukuthi nxa kuyikuthi ngabantu abavela kuzalo chief kwesinye isikhathi bayabe bekhangela ukuthi uminista wabo uyabe ezaphendule esithini hatshi. Ngifuna ukuthi khona kulolu langikhona sithe sikhuluma uke wangazathi uyabuza ukuthi kanti kuyini khonokho nasemthekisa ukuthi hayi kodwa kukhona ku-constitution. Yena uministri Mnangagwa hatshi wahle wavuma akusaphindanga kwaba lokuhluphana.
Kulolunye njalo udaba lokukhuluma indimi edale lephalamende sizwa kuthiwa wena ngokwakho suke wathwaliswa nzima ngalo, ungasichasela nje ngamafitshane.
Ngithe ngiqalisa ngoba mina ngithe kumele sikusavumelane ukuthi sekulama languages amaningi avunyelwayo ukuthi siwakhulume elizweni lenaleli abhaliwe njalo ku-constitution. Yikho-ke kumele ngithi mina nxa kuyikuthi ngivuke emzwa lokho ngifuna ukuthi ngizikhulumele ngolimi lami oluwamama wami ngiyalukhuluma khona phala ephalamende. Kuke kuba lasikhathi lapho kade kuthiwa khona hhayi abanye kabezwa ngase ngisithi hatshi anti lathi siyabe sihlezi nxa abanye bekhuluma labo omunye umhlobo labo kabalalele nxa lathi sikhulume omunye umhlobo. Kodwa ngibe ngisithi ngiyakutshela nje ukuthi Chris kukhanya into leyi izwakele ngoba namuhla nje ngiphuma ngivele ephalamende imibuzo yonke engiyibuzileyo ngiyibuza nesindebele yonke ibiphendulwa nesindebele. U-Honorable Mnangagwa uphendule ngesindebele, u-Honorable Lokora uphendule ngesindebele. So ngiyabona ukuthi kuthetha isikhathi kodwa sebezwisisa ukuthi angeke kwaba yinto elingayenza yona le eyokuthi lingathi mina kasikwanisi ukukhuluma isindebele kanti abantu abaye bevela esindebeleni abangama minister uyababona bekhulumisishona la nxa bekiliza bayakhuluma nikeshazi kucelile khona ukuthi anilandaba ukuthi uyakiliza kodwa njama la ukuthi ukukhulume ngoba kwesinye isikhathi abanye bayala ukusikhuluma ngoba senzanga zathi bayebenyanye ukuthi umuntu azakele ikhuluma olunye uhlobo ngiyathaba ukuthi hhathi sokukhanya sibili sokuvamile ukuthi khona ubazwe labo abantu besishoneni bekhuluma ngesindebele.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Msiya Rambu Mshonga omela isigaba seMatabeleland South edalela eParliamente ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Isizalwane seZimbabwe esingumfundisi umprofita Midron Dube usesungule isonto eHillbrow kwele South Africa. UDube uthi ngenyanga yesibili esungulela isonto njalo sekulamakholwa amaningi aya esontweni yakhe. UDube uxoxe lo Gibbs Dube wo Studio 7 ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikwena kutshenje ngobufitane libanja elitsha kodwa kakhula imisebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka.
Ye kodwa bakhona phela abanye abakhuluma besithi abantu abangamaprofita ungani bayenza into ezingalunganga.
Umuntu angaba lenzondo lento kamlimo uyanelisa ukukhuluma izinto eziningi ezingekho. Engakutsho yikuthi Dube okuliciniso ye siyavuma bakhona abantu abenza izinto ezingekho ezwini likamlimi bakhona abaprofita abasebenza ngokwentando yabo and ungaye ebhukwini labaseKorinte iBhayibheli lithi lona uSathane uyanelisa ukuziguqula abe yingilosi yokukhanya ngitsho labafundisi bakhe bayanelisa ukubonakala njengabafundisi bokukhanya. So okudingeka ebantwini ukuthi abantu babe nenhliziyo lomoya wokuqedisisa lokuhlola imbali. Angithi loJesu watsho njalo wathi yena hlola nini imiboya ngoba kayisibo bonke abathi inkosi inkosi abazowubona umbuso wethu.
Abantu bayithatha ngaphi imali ukuthi bagcine benika abafundisi kumbe ngithi amaprofita? Ungazani imali ayikho phela?
Ukuze ichurch ayisikho kuzaletha imali ichurch. Ukuze ichurch akulani lokuzanika umfundisi imali. Ukuze ichurch ikuzakhonza. Aluba umuntu enikela umhlatshelo wenza inkonzo njengokusezini likamlimo encwadini yabaseKorinte njengokuba kusezini likamlimo indawo zonke ukuze umsebenzi kamlimo uqhubekele phambili yikuthi kumele kube le mali.
Kodwa nxa sesikhangeleke abantu liyabasilisa yini okweqiniso sibini kumbe ngamasalamusi?
Okweqiniso Dube umuntu uyavuka, umuntu uyaphila, umuntu uyafila. Baningi abantu esibabonileyo bebuya bethwelwe namatyala bethwelwe ngemibheda bavukile bayaphila lanamuhla.
Lo ke ngumfundisi Midron Dube obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Induna yentaba zinduna unduna Felix Ndiwenu sekukhuthaze intsha yeZimbabwe ehlala kwele South Africa ukuthi ingalingi ilahle amasiko labazali abasala ekhaya loba sekumnandi kanganani kwele South Africa. UBenedict Nhlapo uhlale phansi lenduna ngesikhathi iyethekelele kwele South Africa wasipha udaba olulandelayo.
Induna undiwenu uto kwa kusenza abadala bakhule umuntu azakhokhobe acine sebhadwa ngobulongwe yikuhlonipha amasiko lemvelaphi yomuntu. Induna ethi kuyadanisa ukubona izidumbu zentsha zisiza selekana ekhaya ngoba lokho kusitsho ukuthi bayaphela ukukhangelela ukuthi bakhokhele ikusasa yelizwe.
Mina Mdladla nxa ngihamba esigabeni sami ngithola imizi isivalwe ngamahlahla kuyandabula kakhulu.
Uthi lobanje kuphila emazweni kungesinto elula kuhle ukuthi umuntu angalahli inhlonipho ukuzithiba kanye lemvelaphi yakhe.
Yesi akwazi kunzima ukuphila emazweni kodwa la umkheswa waphila emazweni for 28 years. So I know where you are coming from, but okwami I would say to the youngsters here, keep yourselves.
Induna yethu kudabula kakhulu ukuthi impilo yezigidi zabantu abaseZimbabwe isiyeme kwabasemazweni ngenxa yobunzima ubhekane lelizwe kwezomnotho.
Sihlele khonale ngithi sibheka ngapha ukuthi hayi noma kunzima eZimbabwe endaweni yethu kodwa ingane zethu ziphetheya zizasixhasa kwenilanga. Ingane zami lizixoxe.
Kulabo ke abakhomba ngophakathi eGoli kodwa ekhaya abazali besidla imbuya ngoluthi eziko sekubhazalela uMangwe uthi lo ngumkhuba omubi.
Remember ukuthi uvela ngapi, uchiye bani khona lekhaya so that ungatshoni ukukholisa nsuku zonke uvuke lebhabhalazi nsuku zonke. Hayi bo, keep focused. Esintini sakithi thina siyaphakamisa abadala, siyaqoqa abadala, lokho kuyakunikeza izibusiso.
Kumahlongandlebe leziqoqodo ezichaya indiva lamazwi uthi sobohla manyosi.
Ungavuka namhlanje ikubhas khonapho eJoburg ikudlavazi nje. And you're back to square one. Mbani uzakunika izichuka? Mbani uzakufunza nge-teaspoon? Uzabukhangela back khona lekini.
Akakhohlwa kubakhumbuza ukuthi umuntu ekele ukukhumuza ezimnandi liphuma lize letshona, akhohlwe ukugcina imadlana yokuthuthukisa imfundo yakhe.
Ma usufikelela ungafunda kahle, in 3 years time you could be anywhere in the world holding a profession. Ilifa lakho. Yikho ke, my words on that is ukuthi gcina nini ubuntu. Khangelani abazali benu, izihlobo zenu, libakhangele kahle. Bizabona izibusiso zijuluka more and more and more.
Induna uNdiweni ikhuthaza intsha ukuthi loba kungaze kube mnandi njani emazweni, ingakhohlwa kubuyela ekhaya iyesebenzisa ulwazi elutholwe emazweni kuntuthuko yelizwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg le South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikaSthandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalambulela uhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla siqhubekela phambili ngokuhlaziya impilo yabesifazana emaphandleni. Silo nkosazana Faith Ncube ohlala enkayi. Lingaphi kwenkayi Mancube?
Sisesomthanyelo school eduze lekana mithini.
Ngomunye wabasithumele imessage sithi ufuna ukuxoxa kuhlelo ngokuphathelane labesifazana. Kuyini sibisibili ongathi ongathi kulithwalisa nzima khona ngapha?
Ah, lapho ukuhlupha kakhulu amanzi, yasilamanzi. Inkomanzi sanathi lendlala sidlise kungabantwana sokwesikolo sokuphenduka sokuphila ngemdlawuzi kunzima okungaba lamanzi asiphalise nzima.
Kuyini okuhluphayo ngawo? Isibhorane zikhona yini?
Hayi, izindutshwana abahamba nje befaka kwezindawo manje kukhatshana lapha esikhona.
Lina lapha lihlezi khona likhambuma ngonganani?
10 kilometers eduze kwesikolo esomthanyelo, so siyahamba i-10 kilometers kuyafika khona.
Nxa lixoxisana lomela isigaba senu khonapho ephalamende kumbe okhansila kumbe abanye nje lohulumende balithembisana?
Babesithembisile nje babuya babezama ukusifaka, ngikwazi ukuthi kwahamba njani. Abasasifakanga, basele siyafaka esikolo khwangale manje kungani kungumango sibili lapho esikhona.
Lande ukukhuluma lobani?
Lande ukukhuluma locouncil. Ayi ukuthi ucouncil wethu usibanda, hayi kangani kaphilanga, uyagula. Bapho ukuthi hayi bazazama ukuthi belungise, kodwa hayi sokuze kukhathisa abakalungisi lutho.
Uke wakhuluma njalo ngodaba lwendlala ukuthi abantwana basadli, ungachasisela nje ukuthi uhamba
nje. Unani njula njange line, awuzange sithole lutho, ngithi ibhari esithumela emasimini. Laba bezinhlelo abanika abantu hayi lapha kithade bengakafiki, siyakuzwa nje kwezindawo kuthiwa abakhetha laba abantu asebekhule kakhulu yibo ababanika ukudla, kodwa lapha kithi hayi bekungakafiki. Kulokho kuvelela uhulumende kuyabuya, kodwa kubuya sokukhethwa kuthiwa kufuneka abezanu-PF abeane yibo abafunekayo. Thina kwasothali nalingebe party ibhalisani kwalutho.
Sike saxoxa njalo labanye abesifazana ikakhulu khona ngapho enkayi, bathi bona balamaklabhu lapho abahlangana khona betshayelane izimali. Lina liyakwenza yini khona ngapho?
Alokhu sesehlulekile, besikwenza i-idea yakade ingani yabuya lapha, ngoba into liyana kuyabe kuthiwa lina kube yini elidinga imali lisiyatshayelana. Uzathi ulele ungadlanga, imali yokuyidinga siyatshayela, omunye uzayithatha ngaphi? Kunzima ngoba lokhu yabe ungancediswa nguhulumende. Lini izakhamuzi kuthiwa dingani imali liyetshayelana liyenikunabani? So kusuka kube nzima ebantwini abaningi ngoba imali kayikho idola vela libona
abanye bebesithi bona baphiwa umhlabathi bese besenza izivande ezemibhida ikho lapha bathola khona imali yokuthi bachayelane lina lilazo yini lezo zivande
hayi lapha zakho singakazi sikubonela phezulu le ngapha kitade bengakafiki sizama yoni iget leyo manje sibe sedlulekile ngoba yinto ephuma esikhwameni sakho lapha amanzi kasilawo singaze sizama ukuthi umbe siyenze uyingadi ngiyakwenza ngani ungayazigorana silamanzi
ungasichasela ngamafitshane uhlelo lona lolo lwe-iget
bafika baba yinhlani sokuthi yenzana amagrouphu nga-6 linjani lichayelana imali ukuthi kusasa liyabe lichayela libolekise imali yani yabuya sinjani isizele kulwana omunye uyabe yithethe kubuye kulwana futhi nxa selibuyise lihambe sizele futhi manje anto yakuvothi kusuka kube nzima kithi izakhamuzi ngoba sinjani asilalide siyafawula asilakudla silani dima ukuthi udinga idola lokuyanika unabani onilela ungadlanga anto yabo lapho ukuthi bona bezositela lapho abathi phambili kusho ukuthi kuzajintsha ukuthi iye ngxa yohulumende ngalincedisa ngokunye kodwa sokuze kula mhla kasincedisa uhulumende
sesikhangela okunye okwande ukuphatha kubi abantu khona ngapho emaphandleni ngokwezikolo lapha ama-school fees lilabantwana abafundayo
silabo khathesi khona kunzima bakithi ukuthi umntwana babhadale esikolo bayaxotha uyayithatha abi imali okuyambhadalelilela ongadlanga bakhona nje abalutshwana ababhadalelwa idina ukuya kukhethwa kuthiwa ezintandane bayahamba bekhetha izintandane so lina abaningayo alingeniswa kudina
ubaba ukhona yini uyalincedisa
ubaba wangikwami ukhona akasebenzi uhlezi la ekhaya mntu kwanzima uyawuthatha ngabo umsebenzi awubona
umbuzo wami wokugcina siyananzelela ukuthi khathesi ngiselilungiselela ukulima lina seliqalisile yini
hayi nhlanilo asila ngichigalana sila bakithi asiphenduli ngoba kuwomile sihlalele nje kade sakukwabila lito esingalwenza ngoba lezulwanto alikani siyagamula sigamula amagwenzi nje emasimini le hlayela sikayitholi
kodwa lingabuya izulu lamhla liza kwenzani inhlanyelo likhangele ukuthi lizayithola ngaphi nxa lingenza amalungiselelo okuthi liyithenge
uzabona uNkulunkulu
sibongile ukuxoxa lani Mancube lingavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa abalaleli lilale ngokuthula
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Faith Ncube owesomthanyelo enkayi lithiye indlebe njalo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga ke Sithandekile ube lelanga elihle.
Leza tata twayisa ife namayimbo bana bobe nikubomba ntito yobe. Leza tata twayisa ife namayimbo bana bobe nikubomba ntito yobe. Leza tata twayisa ife namayimbo bana bobe nikubomba ntito yobe. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita fionse bibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita fionse bibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichita fionse bibi. Tela lesa wandi wachitira vintu fisuma sana Teto tela lesa wandi wachitira vintu fisuma sana Teto tela lesa wandi wachitira vintu fisuma
Ngengoma emnandi ingoma ka Chris Magoya ingoma ethiwa yona leza tata sigcibe uhlelo kodwa singakehlukani ngesikhangele besilakho lamhlanje Idale lePhalamende levumelana kwethula umthetho ozabamba ngamandla ingatsha zikahulumende siludgiba lapha uhlelo lwethu lalamhla lilani
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.